Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 ngcwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sheta Gwirei zingelemelika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswa ngohulumende lo.
Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Munzora.
Unobhala jikelele akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu.
Inhlanganiso yokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sicothoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kombhikisho womkhangelelwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sheta Gwirei lenkampani yakhe yeSakunda Holdings ngelemelika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili, kodwa ziqondiswe kumazetheswa lenkampani yakhe. Elemelika lifakele uDagwirei izijeziso lezi lisithi ungomunye wabantu abaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo, kanti njalo uncedisa uhulumende ukuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe ilizwe lakhe alisoze ligoqe izandla lisekela uhulumende weZANU-PF esephula amalungelo oluntu. Isigodlo selemelika eZimbabwe laso sethule umbiko waso enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi ukuthenga amathalakitha kunkampani yemelika iJohn Deere okwenziwe ngeleZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula kuveza sobala ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla azijonganga uZulu njalo aziphazamisi inhlelo zokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Sengeze sathi nxa eZimbabwe lizimisele ukuhuga abatshali bemali kumele lilethe inguquko kwezombusazwe lakwezenotho ezihlupha uZulu. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lo Tagwirei ngokwakhe ngoba uqume ucingo lwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswa ngohulumende lo, beswela ezompilakahle, beswela imisebenzi. Abaningi nje khathesi ngemva kwamhlaka 31 babotshwa, batshaywa, kwanyathezwa amalungelo abantu. And sithola ukuthi iZANU-PF ithola uncedo olukhulu sibili ebantwini abanjengo Tagwirei. So izijeziso lezi zilungile sibili. Yiba sebezinxusele izijeziso. Ngeke ngathi izijeziso lezi zivela eAmerica, ngathi yiba bazinxusele izijeziso ngenxa yokuthi labo sebejezise abantu beZimbabwe kakhulu sibili ngendlela engaqondanga, ngendlela etshengisa unganakekeli uZulu waseZimbabwe.
UTagwirei ungumuntu owaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF ngemali, ukusekela ababusayo ngemali lokunye okuthiyeneyo. ubona ukufakwa kwakhe kuluhlu lwezijeziso lenkampani yakhe yesakunda kuphazamisa njani indlela aphathisa ngayo iZANU PF?
Ngibona ngazani izijeziso lezi ziza quma nje emimthambo yezimali enceda iZANU PF kuzaba nzimela sibili ezintweni eziningi iloba belama parastatals njalo kodwa hayi bona kuzaba kuzaba nzimela sibili besifisa lamazwe aseAfrika njalo afake ezinye izijeziso ngoba abantu laba abanye kumele sibili bejeziswe ngenxa yokuxamula kwephula amalungelo abantu ngenxa yokulimaza abantu baseZimbabwe uma befuna ukutshengisela lanxa befuna ukumela amalungelo abo. So mbona sibili izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebejeziswe kakhulu nguhulumende. Njalo ngibona ukuthi njengoba imithambo le isimlutshwana njengoba abantu laba abanjengoTagore Gwiba basekela iZANU PF sisiye phambili kungaba nzima ukubana iZANU PF ithole imali ayithola endulo kodwa lokho kulama-parastatals lokho kulama-tender achiyeneyo sesibona abaningi sebebenefitile through into ze-corruption nokuxhwala so bazazama ezinye indlela ukuthi bebe le mithambo yomnotho kodwa la bantu lamele bedinga amaqhinga bekele ukuthenga emashop abo bekele ukuthenga impahla zabantu abangabancindezeli labangabahuquluzi bomnotho welizwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umanyano wamazwe omhlaba United Nations usukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu ikakhulu ilungelo lokuhlangana kumbe ukukhuluma okusenhlizweni kaZulu. Ibandla leMDCT lilandule imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele wobandla uMnumzana Douglas Monzora. Imbiko le eyethulwe ngamaphephandaba obulembu be-internet ibisithi uMonzora ubesevimbe amahofisi la esithi umkhokheli webandla leli uNkosazana Thokozani Khuphe lenye inkokheli bebengasavunyelwa ukungena emahofisini la. Limbiko ibisithi njalo kulokungezwani kuleli bandla okubangelwa yikubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Khaliphani Phugeni olandule konke lokhu.
Ngiyabonga umsakazi, ngibulise nabalaleli emakhaya. Hayi, sikubonile ngempela abezindaba bebhala into engekhoyo. Unobhala jikelela akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu. Ibandla liphethwe ngumama uKhuphe okwamanje, nguye u-acting president. Uzokhumbula ukuthi omunye wama-MPs wethu kuthiwa ubanjwe i-COVID, nomunye wama-members ethu usuke washonelwa isihlobo sakhe seduze kakhulu, kwase kungathi ukucatshangelwa indaba ye-COVID. So mama uKhuphe wasethi kungcono kuvalwa ama-office abantu beye ku-self-isolation for amaviki amabili. Ngikhuluma nawe nje udokotela ube ku-self-isolation, uyiqedile namhlanje 2 weeks yakhe iphelile, izowavula kama-office ngemva kokuthi abantu beku-self-isolation for 2 weeks. Uzobona-ke uzokusetshenzwa. So abantu bebesebenzela emakhaya bonke ngenxa yendaba ye-self-isolation. Hhayi, akula nto enjalo efana nale abayikhulumayo. Ibandla lethu libandla elisebenzisana kamnandi. Ngiyafisa nje ngenye imini ngake ngibize abezindaba bake bezosijoyina ku-standing committee babone ukuthi sisebenza kamnandi kanjani. Asinabo lobo budlwangudlwangu labantu abangontando ayiphikiswa njengendlela abezindaba abafuna ukukhuluma ngakhona. Hhayi, umama uKhuphe uyiphethe esidukwini.
Sesike sezwa ukubana kungani kulokuphoselana aqatha kubandla kudaba lokubandlululana ngemhlobo i-tribalism, kuhamba njani kulokungezwani yini ngomhlobo?
loludaba lokuchasana ngokuhlanga hayi luvelile ngempela ukubona ngikhuluma nomunye wezindaba na kulokho abakubiza bethi Facebook kube khona umunye wezisebenzi ubethe uxoxa lomngane wakho omunye la ongaziphathanga kahle njengaye wazethi umngane wakhe lana wasewaveza ke lama ma-chats mabi ngempela achaqisa umzimba kodwa sizohlala njenge-standing committee ngolwesihlanu sithi ukufakela amehlo fakela izibuko loludaba angikhulume nawe ke msakazi ngolwesihlanu ngikunike impendulo ukuthi standing committee sibheke kanjani le ndaba hhayi indaba ye-tribalism imihlangano thi uqala sawuqala nje ukuthi silwisane ne-tribalism so umuntu obonisa ukuba tribal enhlanganweni yethu akula ndawo for lo muntu
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo Inhlanganiso yezokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sichodoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakobulawayo kulandela ukuqoqwa kokutshengisela okukhangelelwe ngeviki edluleyo. Inhlanganiso le ithi abantu abahlukuluzwa babalisa unkosikazi Otilius Banda, omnumzana Dawanda Mujehiwa, lo Takunda Matsana, labanye abaninginingi. Lokhu kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wawukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athe ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Isiphathamandla salinhlanganiso eHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
So i press statement njengazulu wonke goqela izizukulwane ngoba ama citizens goqela ama government institutions ama independent commissions kulamanye ama initiatives enziwa iZimbabwe Council of Churches Evangelical Fellowship of Zimbabwe le heads of Christian denominations lapha abakhulumisana khona lo hulumende labanye abantu ngezinto ezifananayo kodwa le press statement nje ukuze umhlaba wazi ubana iHabakuk Trust imingaphi mayelana lokwephula kwamalungelo abantu okwesibili nxa siqathanisa sikhangela izabelo ezichineyo abantu abathunjwayo bachaywa sithola ukuthi kobulawayo inani labantu abathunjwayo bachaywa bathotshwa baningi nxa siqathanisa lezinye indawo ababochoyo ngabe bavaningi sibili kwezindawo njengase Harare lezinye indawo eMaswingo and so forth kodwa sithola ukubana abantu abangenela ezindlini baningi kakhulu kobulawa abantu abangenela ezindlini kungani ngamasela basifika up to 8 or 9 baningi ngapha kobulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo siye kuliqiniso lokhu sesakunanzelela ukuthi sonke isikhathi uma kulokutshengisela kubotshwa abantu abaningi kobulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo kodwa khathesi sithola ukuthi ye sibili amanani angikhona ngani ayalingana nxa sigayela abantu ababotshiweyo kodwa abantu abahlukuluze ngendlela engafanele bathunjwa bachaywa baningi kobulawayo
liyamanyana labanye yini ukuthi lichothoze lokhu okwenzakalayo
sisebenza le Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches. Njalo siyasekela imizamo ye Heads of Christian Denominations. Ngoba thina si organization eyodwa encinyane kodwa kulenhlanganiso ezinenge ezinkulu zesiKristu ezigoqela zona lezi inhlanganiso. So sisebenza lenhlanganiso ezinengi asisekeli ibandla lombusazwe kodwa sisekela iJustice.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo umqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu elwela ilungelo loluntu iHabakuk Trust ubekhuluma ecingweni losithandekile inhlangano weStudio 7 ekwabulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet le newzimbabwe.com lithi intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Amafutha epetulo ase $93.15 esuka ku $71.62 ilitha linye. Uthi ilitha linye le dizili seli $83.36 lisuka ku $62.77. Iphephandaba leHerald lithi kulezi sebenzi zebandla leZANU PF ezeofisini yebandlaleli eHarare ezingamachumi amabili lasithupha 26 ezitholakale zilegcikwane leCoronavirus. Leli bandla lithi lokhu kuvele ngemva kokuhlola izisebenzi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu lane 154 ukuthi zilegcikwane leli kumbe hatshi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalizwa abasakazi beStudio 7 ngincoko okhuluma. Kanti kahle kahle cela lisibuzele bona banaba bezomvikela enu umkhokheli wabo libimfonele limbuzo ukuthi abantu babotshela ukuthi waye besithi abafuni ubusela oro abafuni inkohlakalo oro babotshelwa ini ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasocha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi waye besithi abafuni ubusela. Wena ufuna ubusela ukugcwele kube khatamasela la njani kahle. So befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela uma besenza kanje.
Linjani umsakazi? Igama unkero ngokomoyo. Ayi mina ngakutsho nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So ayi kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe kunzima kakhulu.
Ngiyabingelela mina ngu-Alec Nyathi. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezi-10 zangaphandle. Lela mapolisa iyo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona okwabo nje. Igamenta zeZimbabwe lendaba nayo kuphela, bangasutha bona balulame bona konke kuright. Abalandaba nabantu kunzima kakhulu. Into eseZimbabwe iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la eAfrika.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hayi bantu bakithi, siyabona ilizwe se iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankagwa uyayangisa and umnankagwa kwaqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamdlonda, abantu bayaminyanya ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ufuna ukubhidlize ibandla le-MDC still uyehluleka. Mnankagwa, umnankagwa kube ngangomuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezi zinto ezingabonakaliyo ukuthi wenzani, kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela abantu vele still bazibulawelwa yiZANU PF. Umkhuhlane lo maybe sekungenzeka uqanjelwa umanga kuthi abantu uyakhuphuka kanti abantu bachekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka. Akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane, abantu bazibulawela indlala ngapho abantu bavalela ezindlini. Kanti uthi abantu baphile ngalo ukudla bakuthele ngani elizweni kungena mali. Kusobala vele bantu bakithi, ilizwe leZimbabwe ngeke lisalunga, angeke lilunge ilizwe liya, livele seliphelile. Abantwana beZimbabwe phela lokuyangisa njalo kuzwisa usizi mani ukuthi abantu bazahlala behlupheka njalo nje kuze kube nini behlukuzwa ngumnanga kwamakhehla nasegugile la.
Sanibonani basakazi bam Studio 7. Igama lami uNdodana Ndlovu, ngokubuya ngibuya enkaya eGonya. Basakazi bami, mina kakhulu ngihlala ndlini lapha eGolo kwamanje. Isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya, asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto ebesisitshelwa ngabadwana nento kade sizibona esikhathi sikankomo sikamgabe. And njalo manje lokho esikubonayo mbona kuwesi ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi mfuna ukufa mbakhawulisile
Hello, msakazi. Sei zimbone abantu bayithumela ba. Bafaki nibone chechemeyo, la ngemicise chechemeyo lapha ku Studio 7 ku VOA Ndebele. Bathi mina ndombuzo nangombono njalo kuzihloko zakithi esizweni sikamthwakazi. Sizathi siyavota khona phe eduze 2023. Abantu bonaba iphathe busayi bazaqala ukufaka imali bekhuga abantu bekhohlisa abantu abanye bethu bazakhohlakala sizakhohlakala phinde siwuvotele umbuso wona lo okhona ubuyele uzathola ukuthi kunabanye abantu bethu abathi sebekhothisiwe okuncane bewukhankasele wona lo mbuso sebekhohlwe konke khonokho inhlupho esibhekana la obabone sebekhankasela wona lo mbuso begijima bekhampena besenza lokhu lalokhu begqoka le lezikhipha rabo sikubonile eminyakeni odluleyo ubani lobani besazi ukuthi umgabe usebenza la yenalo upresident wokuthi kodwa kuthe wathatha baguqula wathatha umbuso bakwasithuthuna sakubona sihambile kuma-election abaningi bethu bezemkhankasela yenalubaba bemkhankasela besenza lokhu lalokhu ngithi kini zihlobo labangane labazali badala kasihlaleneni endaweni eyodwa sihlaleleni ethembele hlukaneni lezinto zonezo siyekele into zokukhankasela abantu laba bazasiqeda du koke sibavotela senza lokhu lalokhu amandla kobulawayo.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 ngumsima ngalo okhulumayo sePlumtree. Siyabonga ukuyethulela thina izindaba eziyezakala eZimbabwe. Ngokuhlala ngihlala lapha eCresta, hhayi into eyezakala eZimbabwe kubuhlungu straight. Abantu baphila nzima ngathi bangama-foreigner kodwa lizwe kungelabo, hhayi kubuhlungu she. Hhayi siyabonga basakazi ngokusiyethulela izindaba zonke ezizakala eZimbabwe. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Kuneziphathamandla zebandla lama-Republicans ezibikwa zilwisa ukuthi umhlabeleli womculo we-rap uKanye West abe kuluhlu lwabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. UWest wazisa ukuthi ufuna ukuncintisa kunyanga ezilutshwane ezedluleyo kodwa isikhathi sasesedlule sokuthi angene kuluhlu lwabazancintisa. Kodwa iziphathamandla zebandla lama-Republicans zibikwa zifuna ukuthi uWest onsundu angene kukhetho ukuze athathele umnumzana Joe Biden abavoti abensundu abakhanya bemsekela ngobunengi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uChrisila Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngokhetho oluzayo.
Kulabo mama asebephakamisiwe abaqanjwa amabizo abo ukhanya ngani njengokusitsho nje ukuthi uKamala Harris ngiyokhanya ngani uphezulu. Mina ngibona ngani uKamala Harris ufanele lo msebenzi ngoba uBiden ube wabakhona phakathi eWhite House uyawazi ukuthi uPresident kumele enzeni. Kodwa nxa sikhangela ngokuthi ezomthetho like ukuthi imthetho nje umongameli lo khona lo attorney general wakhe sebewuvuthuze kanjani sebejinjila izinto zinenga kakhulu izinto ezilobutsotsi phakathi uKamala Harris njengomuntu owake waba oligqwetha olezolwazi ngalezi zinto kakhulu, siyakubona vele la ngendlela abuza ngayo ukuthi ezomthetho uzikhaliphele. Mana ngani kuza kwenza ukuthi kube ngumbuso oqinileyo ngoba uBiden uyabe lomuntu azakweyama kuye ngezomthetho ukuthi lapha kumele senzeni, lapha kuyini okumele sikuhlolisise sikucazulule. Njengoba lokho sokwasowoniwa ngumuntu lo obekhona lo lwaTony General wakhe, singakulungisisa kanjani? I think ungakhangela ukuthi uTrump University yena ungumkhokheli we-law and order. I think ukuba umkhokheli kwakhe we-law and order kubhidlizile endleleni yokuthi kwakhe. So kufunakala umuntu njengoKamala Harris ozaphenduka laye azelungisisa lapho kudiliswe khona.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani uzanqoba na uMongameli Trump, ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus? Lanxa bebomutsho yena ukubana kwezenotho ube uvusile kakhulu umnotho welizwe, imisebenzi yabaminingi, ukuthi uzanqoba na?
Ukhetho luzayo luza kuba nzima kakhulu kumkhokheli okhona. Angawina i-election ngenxa ukuthi bakhona abanye abantu abambona elokhu esenza kuhle. I-economy ye wayeyizamile kodwa ayikhona ukusuthisa wonke umuntu, kwakusuthisa abantu bakhe ikakhulu abamabhizimusi abayenzela ama-tax cuts. Labanye bonke even imisebenzi bikhona kodwa abantu bebeloku behola imali phansi ngoba uthi Trump even engazabe elungisa i-economy ube ngavuma ukuthi abantu bakhwezelwe imali, bebencindezela ama-unions lawa amela abantu ukuthi abantu kubonakala ukuthi iholo abaliholayo lingana yini lesisekelo sokuthi uhlala kuleyo ndawo kumbe ubhadala i-rent kunjani. Ube ilungisile i-economy for o-businessmen, watshintsha njengoba ngengakhuluma nje imithetho ukuthi isisebenzi even imisebenzi bikhona kodwa besihlukuluzekile bezingaphathekanga ngenxa yokuthi i-economy leyade ilungisela yena, ube ilungisela labaqhatshi labangani bakhaba le mali. Angawina njalo kodwa kuza kuba nzima ngoba kathi sekhangelane le economy engasahambiyo kuhle, le coronavirus, lezinye izinto zakhe ezinyazenzileyo nje ezilobutsotsi phakathi kumenemene. Abantu bayananzelela evotelwe omnyaka wokuqala ekwina ngo-2016 abantu babengazazi izenzo zakhe. Mbona ngani kathesi kuse abantu sebezibonile izenzo zakhe, labantu sebekudiniwe ngengungu ehlala ikhala. Angithi abantu bathi bona nxa ingungu isikhala kakhulu sizadabuka, leyi iyakhala sibili lezi nsuku kunzima. Mbona ngani kwesinye isikhathi la uyazibona ukuthi umbuso ungambalekela. Angawina but angiboni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwa Shetagwirei izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. ibandla leMDCT lilandula imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebese sesithiwa sesisezandleni sikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.